Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesine mhla ka 7 kumpalakazi 2023 nguThabo Kancube. Endabeni zethu lamhlanje. Idalele High Court selinike umnumzana Sengezo Chabangu owelinye icele le TRC imvumo yokuba vimbe wonke amalunga ebandlaleli awaxojise edalele parliament ukuthi angancintise ukhetho lwama-by elections. Umongameli Masomnangagwa uthi sevumelane losowabo wele Botswana umnumzana Makgwetsi Masisi ukuthi amazwe omabili esule isidingo sama-passport ukuze izizalwane zawo zingene emazweni la engasetshenziswa. Kulezi zizalwane zeZimbabwe ezimbili ebezikhangelele ukumiswa emthethwandaba kwele South Africa namuhla ngemva kokubotshwa izolo zisetshenziswa icala lokutholakala zilabantwana abangela maphepha kulelo lizwe zisiya labo eCape Town. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Idalele High Court selinike umnumzana Sengezo Chabangu owelinye icele lebandla le-TRC imvumo yokuba vimbe wonke amalunga ebandlaleli awaxojise edalele parlamente ukuthi engancintisi kukhetho lwama-by elections oluqhutshwa ngomgqibelo. Amagqwetha kaChabangu athi isinqumo lesi kasivimbeki eSupreme Court loba nje icele le-TRC elikhokelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lisithi seliphanyeke udaba lolu kulelo dale okuza kwenza abaxotshiswa nguChabangu bangene kukhetho oluzayo. Kubika uAnastasia Ndlovu.
Ekhuluma kumhlangano awenze lentatheli zindaba namuhla eHarare, igqwetha likaChabangu umnumzana Ngqobani Sithole uchaze ngokuphawulwe lidale leHigh Court lokunye.
And njalo sithi yikho lapho kuzavumela khona icele. Nekube sokusibala leyi enye indaba eseHigh Court njalo. Eyokuthi ubaba uChabangu le-TRC. Remember uChabangu usebenza umsebenzi lowo kanda i-TRC. Not in his personal capacity. Le-TRC ukuthi laba abaqotshwayo bephathi bengaphasitipeyiti ku-election ekuzakuba khona nge-Saturday or any other date ezaproclaimed. So i-order ivumile and inkundla ivumelana nathi.
Umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Gift Ostalo Siziva uthi baza kuyamelana lesinqumo se-High Court e-Supreme Court njalo bayaphatheka kukhetho.
Thina siyaqhubekela phambili ngomkankaso wethu. Siyibonile ke i-judgment ephume e-High Court yokuqala ke isithi ama-candidate kufanele emiswe. Esibili ikhulu ivumelana lathi kubani uSengezo emiswe ukwenza any recall of our members of parliament or councillors. Eyokuqala we have appealed against it e-Supreme Court. Ama-lawyers azabe fayila very soon. Yiko ke sikhuthaza abantu bethu bonke ukubana ke bebe ready ukuya vota ngeSaturday ku-by election kuma constituency ala ma election. Ngenxa yokubana i-judgment leyo ye ngumsindo nje ngumlilo wamaphepha isoze yakwanisa ukumisa ngoba liyakwazi kathi esikhuluma nje eChabalala kuwa 29 sesitholile ama ballot paper ethu sesimelele ukubana siye vota mhla ka 9. I-decision ye-High Court izamiswa by virtue of our Supreme Court appeal eza suspend i-judgment ye-High Court. Njalo ke kayiso sikwansi kumisa ngenxa yokubana i-ballot paper selikhona zonke indawo abantu sebelungiselela ukuyevota. Abantu asibeni ready siye protector abantu esabavotelayo mhla ka 23 August okuyibo ke ukufanele ke bebe bengenile. Kuyatshengisa ukubana eZimbabwe kule ndubo mayelana lendlela esenza ngayo election. Ngenxa yokubana ngeke sibe yilizwe elitshona singeniswa kuma-election siphuma kwama-election at the expense of the taxpayers.
Elinye lamagqwetha kaChabangu umnumzana Louis Uriri uthi okwethulwe ngumthethwandaba we-High Court akusoze kumiswe yikuphanyeka udaba lolu e-Supreme Court. Uthi labo asebevinjwe ngumthethwandaba owe-High Court kabavunyelwa ukungena kukhetho oluzaqhutshwa ngempelaviki Kodwa unkosazana Fadzai Mahere owayisikhulumeli sebandla le-CCC njalo omela iMount Pleasant edale lePhalamende wethule umbiko enkundleni yokuxhumana eye-X esithi isinqumo sedale le-High Court sizabekwa eceleni ibandla lakhe lingaphanyeka udaba lolu e-Supreme Court. Isiphathamandla sezokhetho kukhomishini ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission, umnumzana uKloyile Silwayigwana uthi sebekubonile okwethulwe lidale le-High Court.
Well, ngisanda ukuyithola kade sangayibala ngisho.
Yebo ba.
But we senza noko i-court esitshela khona.
Kulabanye abasola uChamisa abathi wayengazi akwenzayo ngokuba lebandla elingelasisekelo sombuso ngesikhathi kungenwa kukhetho olwaqhutshwa ngoNcwabakazi. Bathi lokhu yikho okwenza uChabangu wangena emthanjeni webandla leli wenza uMathanda. Okwamanje bathi uChabangu kukhanya enguye osezibambe esidukwini kubandla le-CCC elilakho ukubhidlika ngokuya kwesikhathi. Abasekela uChamisa bathi lizavuka lithi khwatshu ibandla leli njalo uChamisa uyakwazi akwenzayo. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngiseHarare e-High Court, ngingu-Anastasia Ndlovu.
The Voice of America.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi sevumelenelo sowabo weleBotswana umongameli Mokgweetsi Masisi ukuthi amazwe omabili esule isidingo samapassports ukuze izizalwane zawo zingene emazweni la engasetshenziswa. Umnangagwa wazise lokhu ekweleBotswana emhlanganeni weKhusi Ideas Festivals oqhutshelwe eHebron ongenwe nguyelo Masisi. Inyathelo leli liza ngesikhathi iningi likhala ngokukhwela kwembadalo yokuthatha ama-passport eZimbabwe. Nanka amazwi kaMnangagwa.
I've been talking to my brother here after he was making a statement here. And we have agreed, I can announce, we agreed that from now on,
bengikhuluma lomne wethu lapha ngemva kokuba ethule umbiko wakhe. Savumelana ukuthi kuqala nje kathesi sizatshela iziphathamandla zamazwe ethu ukuthi akumelanga kube le mibuzo ngokuthi abantu bangena njani emazweni womabili. Sivumelene sikunanzelela ukuthi siyinzalo yase-Afrika emele ingene nje emazweni eBotswana, Zambia, Kenya. Kudala sasingabantu banye, kwasokusiza abelungu basehlukanisa ngokufaka imingcele. Akumelanga sivumele ukuqhubeka sehlukaniswe ngalindlela. Kumele sivule imingcele abantu bethu bahambe bekhululekile.
Borders among ourselves and move freely.
Lo ngumongameli Emmerson Mnangagwa ekhuluma ekweleBotswana namuhla. Umphathi ntambo obona ubudlelwano beleBotswana lamanye amazwe omnumzana Lemohang Kwabe uwafakazile amazwi kaMnangagwa. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele siphathamandla senhlanganiso yabantu abazisebenzayo eyebulawayo Vendors and Traders Association unkosikazi Deborah Mukasa.
Kuyinto enhle njengathi thina ama-informal traders ukuthi sizabe sesiquma sisiya eBotswana siphenduka njengamazwe phela ku-SADC countries. Into vele siyikhangelele ukuthi ngasisebenza njalo singasebenzi kanzima singavakatshelani kanzima engathi sisempini siyalwa. So lokhu kuzasincedisa kakhulu ukuthi njengobana ngapha sokulokuthi ama-passport asekhwelile thina ngapha sabe sesithaba ngoba uze kusihluphe ukuthi sadingela amapasipoti sabe sesicrosa kuphela sisayenza ibhizinisi labanye bethu abeBotswana. Ngibe sengikhuluma njalo ukuthi uhulumende wethu ngenxa yekwenza khonoko kwesinye isikhathi kuba kuhle ukuthi esiconsulte njengobana bekhulumele bengabe uhulumende khona ngale bakubona ukuthi hhayi kufanele. So kumele siconsulte phela sibone ukuthi singahamba njani. Engxenye khonapho kuma-policies zona lawo sizathi sesichaphile sesiphenduka lemkunguru yethu kuye khanyazwa ukuthi hayi sokumele lideclare kumbe sokumele libe lezincwadi zokuthi libuye le mpahla emkhuthukhuthu yethu izabe sivele siyihambile ngale. So it's a big challenge njengobana bevumile, sokumele sikwazi ukuthi sichapha kuphela sisiyavakatsha sibonana lezihlobo, kumele sichapha sisenza futhi open ukuthi soku-open for amabhizinisi yethu yini njenge-informal sector. Kumele lakho sikubone la mapholisi zecace ekwazi, asifuni ukuthi sibanjwe emoyeni sesithabile sokuthi hhayi kwavunyelwana lokho okuthize. So konke okuvunyelenweyo kakubhalwe phansi ku-white paper okuzothi kusisebenzele njengabantu abazisebenzayo, njalo sibone lokuthi kuyini esikuvunyezwayo ukuthi siphume lakho.
Kukhona yini okunye elingafuna kulungisiswe ukuze njengabantu abathengisayo lisebenze kuhle lenelise ukuda impahla emazweni achiyeneyo?
Siyananzelela ukuthi eZimbabwe lapha silamanye amazwe esingcelelane lawo esiyenza lakhe njengabe Mozambique anje esile Comesa. Ikhomesa yinto ebalulayo kule chat yangona ebalulayo ukuthi singenisa impahla ezinjani ezisiyathengiswa, singene le mpahla ezinjani sibuya ngapha eZimbabwe. So ikho ngikhulumile phambili ukuthi sokumele konke khona lokho kucace ukuthi njengathi thina esikubusiness siyavunyelwa yini ukungena ngezithupha zethu sihambe sizothengisa izinto zethu. Njalo kufanele ukuthi amazona lawa ama-SADC countries ebe lento i-1 esivumelana ngayo, like njengoba kumele ukuthi nxa usiya ngeboda yangapha eMtare kule ekhomesa ebakhona esincedisayo ukuthi kuyini lalokhu lalokhu esikufunayo ngapha eSouth Africa kula leBotswana kula. So njengoba namazwe enjalo wonke singama-SADC countries, so kumele sibe lo mthetho 1 ozasincedisa njengathi thina esisebenzayo sicross ama-borders sisiyathengisa siphinde siphenduke. So kufuneka imithetho sibile eqinileyo, sawamukela sibile lo mcabango abawenzile abadala ukuthi ama-passport endisinanzelela futhi ukuthi ngapha thina eZimbabwe ama-passport ebesekhwelile akhwela mhla ka-1 January. So nxa ekhwela thina kithi is a plus ngoba akusasihluphi, kodwa ngaphela wonke ama-countries ona la esingcelelane lawo oZambia, South Africa, labo Mozambique ngaphela bahle beyenzela kuhle kufanani, kungabe lelizwe liyi-1 ukuthi namhla njile i-passport, sasa sengikhanyele eMpumalanga sokumele ngithwale i-passport, sasa ngikhanyele eNtshonalanga sokumele ngenze lokhu lalokhu.
Unkosikazi Debra Mukasa ngowenhlanganiso yabantu abazisebenzayo eBulawayo Vendors and Traders Association. Inhlanganiso eziqhuba inhlelo zokulwisana lokumemetheka kwegcikwane le-HIV kanye lokuphila lomkhuhlane we-AIDS zikhuthaza ukuthi zingabachiyi phandle abakhubazekileyo kunhlelo lezi. Ekhuluma le-Studio 7 esemkhosini walonyaka owe-International Conference on AIDS and STIs in Africa, ICASA, olwela amalungelo abakhubazekileyo njalo esebenzela esibhedlela seCholocho, umnumzana Mthabisi Ngwenya uthi inhlelo ezinengi ziyababandlula.
Ngibona kule nhlanganiso eziningi kakhulu ezikhona lapha ezivela emazweni achiyeneyo kwizwekazi lethu le-Afrika lapha ezisebenza kakhulu zilwisa ukuthi ziqede ubhubhane lolu ole-HIV and AIDS e-Afrika lapha. So nginanzelele ukuthi abantu bafake amakhanda abo ndawonye ekutheni lowo mkhuhlane wehle kakhulu kusiyafika umnyaka ka-2030. Sengifunde okuningi lapha lanxa nginanzelela ukuthi kukhona okunye okusilelayo lapha lalaphayana.
Lumhlangano uqhutshwa phansi kwendikimba ethi AIDS is not over, address inequalities, accelerate inclusion and innovation. Ubona sengani indikimba le iqondile nna nxa sikhangela abantu abalobugoga obuchiyeneyo.
Indikimba iqondile yona ngenxa yokuthi injongo yena leyo ukuthi ukungalingani kwamathuba abantu kulungiswe, ikakhulu manje wasithi sikhangela abantwini abagogekileyo. Izikhathi eziningi amathuba alingana lawo abantu abanjengathi e-CTC right kawalingani. So inhloso enkulu yena leyo ukuthi amathuba kuzanywe ukuthi amathuba alinganiswe lalapho abantu abangaphiwa khona amandla ayeneleyo abantu bewaphiwe lawo mandla.
Sikhangela ukuthi kule nhlanganiso ezinye eziqhuba ukucubungulisisa i-research laphana kanye lenhlelo ezichiyeneyo ubona lezinhlanganiso zisebenzela ndawonye labantu abagogekileyo na
inhlanganiso lezi emaphepheni lemlonyeni ziyabe zisithi zisebenza kanye labantu abagogekileyo kodwa enkunanzelelayo ukuthi practical ukwenza kwakhona kakubafinyeleli abantu abaphila lobugoga obuchiyeneyo ngenxa yokuthi nxa inhlanganiso lezi zisenza inhlelo ziyabe zisithi lazo zibanakekele kodwa kazifinyeleli ezingeni labo zibathatha zibafake kuzinga elomuntu wonke olempila kahle kube kanti abantu abagogekileyo baba lezindingeko thile eziningi ezidinga ukuthi ungene kakhulu kibo kulakithi kulalaba abantu abanye abangagogekanga lapha so ke inhlanganiso eziningi zikuthatha zibafake kuzinga elilinganayo kangangokuthi nxa zisenza ukucubungula kwabo kabangeni kabayehli kakhulu befika kibo bona bakuthatha ukuthi nxa becubungule bacwayisisa kubona abaphilileyo ulwazi abalutholayo lokusele ugoqela la bantu abagogekileyo
sibona konke lokhu okwenzakalayo yikuyini okungaphathisa abantu abalobugoga obuchiyeneyo ukuthi labo baphatheke ngunhlelo
njengomuntu othanda kakhulu ukusebenza labantu abagogekileyo ngicabanga ukuthi kuyadingeka ukuthi inhlanganiso ezisebenza imisebenzi emihle kangaka zijonge sibili ukuthi ziyehle ziyefika kwizinga labantu abagogekileyo ngoba nginanze ithivini lakhona lapha engikhona kuyikhasa balutshwani kakhulu abantu abagogekileyo abakhona khona lapha abanye engike ngaxoxa labo lapha bakhale ngokuthi bona ukuza lapha kuyababizela indleko eziningi ngoba kuyabamele yena abhadale imali embhasini i-wheelchair yakhe layo ibhadale imali ebhasini so kwenza ukuthi kube nzima ukuthi befinyelele lapha abanye bakhala ngokuthi bengaze befinyelele lapha kabananzelelwa ukuthi bakhona kangangokuthi le thuba labo lokuthi bakhulume liyadliwa ngezinye inhlelo so ngicabanga ukuthi kuyadingakala ukuthi inhlanganiso ziyenze inhlelo sibili ezijonge ukungena kibo abantu abagogekileyo ezigabeni zibavumbulule lapha bakhona zizwe ngabo ukuthi bathini
lo ube ngumnumzana Mthabisi Ngwenya olwela amalungelo abagogekileyo njalo esebenza esibhedlela seCholocho ephathisa abakhubazekileyo Kulezi zalane zeZimbabwe ezimbili ebezikhangelele ukumiswa emthethwandaba kwele South Africa namuhla ngemva kokubotshwa izolo zisethiswa icala lokutholakala zilabantwana abalitshumi lane abavela eZimbabwe abangela maphepha kulelo lizwe zisiya labo eCape Town. Abasola batshela amapholisi ukuthi abantwana laba bebesiya ebazalini babo. Lokhu kuza ngemva kokuba ele South Africa lazise ngempela sonto ukuthi livimbe amabhasi edlula amachuma amane ayethwela abantwana beZimbabwe abangela amaphepha eBeitbridge ezama ukungena labo kwele South Africa. Kodwa iziphathamandla zeZimbabwe zithi kwaphenduswa abantwana abalikhulu kuphela hathi abedlula amakhulu amane. Sixoxele sikhulumeli senhlanganiso Yes, Zimbabwe community in South Africa, umnumzana Bongani Mkhwananze.
Eqinisweni ukuthi ke into yomthetho isebenza ngokuthi kuthiwe umthetho uthi. Umthetho wase South Africa uthi wonke umuntu obuya eSouth Africa kumele abe lephepha. Mhlawumbe ngenxa yokuthi lathi silenkinga nenhlupho zethu, sinokwenelisa ukweqa umngcele. Kanti kona ngokwakho ukweqa umngcele kuyinto engekho emthethweni. Siyakubona mpela ifindo liyabopheka lapha egatsheni lwase-immigration kakhulu and Department of Home Affairs ukuthi sebefuna ukutshengisela mpela ukuthi bazokugwema ukwenzeka kwe-illegal immigration. Into le noma ingasihlukuluza yabakhulumeli besizwe seZimbabwe community. Uhlupho olukhona ukuthi abantu bakithi bafika besenza ngendlela engavumelekanga. Manje ke lokho kuzofaka abantu enkingeni ngoba iBMA iBorder Management Authority lefakiwe ikhanya yona izimisele impela ukuthi izotshengisa ukuthi yona iya
Abantwana laba mkhwanazi inengi labo singathi ngabantwana ababe besengozini lokho kuthiwa i-trafficking ukuthi bangafika khona ngapho eSouth Africa basetshenziswa imisebenzi yokuganga engayisiyo kumbe ngabantwana ababe besiye bazalini kuphela.
Khona uma ungawukhangela ngelihlo elikhatshana kuyakhanya ukuthi ngabantwana nje abazivakatsheleyo abasebevalile kuma-holidays abalanda ikhisimusi. Kodwa-ke ukunanzelele futhi ukuthi ngokomthetho that needs verification ukuthi vele bangabantwana yini abazihambelayo ngoba kungenzeka ukuthi abagangayo laba bangalisebenzisa leli thuba ukuthatha abantwana babadlulise kube sekukhanya ngazathi kunomali yisikhathi esokuvakatha. So abantu kumele sikukhangele nxa zonke lokho.
Umnumzana Bongani Mkhwananzi ngowenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa. Impi iqhubekela phambili emadolobheni amakhulu aseGaza Strip lapho okulwisana kakubi ibutho le-Israel leqembu labesiPalestina leHamas elafakwa kuluhlu lwabalwa becatsha abedlulisa amalawulo kumbe ama-terrorist iMelika. Abantu belisiPalestina bona sebedinga indawo zokucatsha njengoba sezisiba nlutshwane ngenxa yempile. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lolandela ezombusazwe njalo eyisikhulumeli sebandla lezaphu umnumzana Mthulisi Hanana.
Into ebalulekileyo mkhokheli ukuthi thina njengebandla likazaphu nxa sibona into eyenziwa yi-Israel sikhumbula umbhuqazo esilathi sike sadlula phakathi kwawo. So okokuqala siyazwelana labantu bonke ababulawa yi-Israel kungakhathalekile ukuthi ngabantwana, ngomama, ngabadala, ngabagogekileyo. Okwesibili thina njengozaphu siqakathekisa ukuthi aluba kuyahlalwa phansi kukhulunyiswane, kukhumelwane umlotha, kutholakale amacebo lamasu angenza ukuthi okokuqala abantu bangaqhubekeli phambili besifa, number two amazwe la abe lobudlelwano obuhle.
Sibone kusiba lesivumelwano esike samisa impi okweviki nje eyodwa. Ngombono wenu libona ngani kungaba lokukhulumisana na okungakhumisana umlotha okungaba semaduzaneni sikhangela okwenzakalayo konke lokho?
Ilanga elilodwa nje, usuku olulodwa nxa kule ngxabano is a very long time, isikhathi eside kakhulu. Mina ngokufisa kwami njengoba sike sabona kuke kwazanywa impi yami okweviki elilodwa khonokuyana kule nhlansi lo mthonselanyana ukuthi abantu laba amazwe la angenelisi ukuhlala phansi akhulumisane. Khonokuyana kuyasinikeza ithemba ukuthi mhlawumbe kuzaphinda kwenzakale impi ingame okwesikhathi esifitshane kodwa ime okwesikhathi eside, ayikho okubalulekileyo. Okunye okungasincedisa ngokubona kwami yikuthi amazwe amanye aphumele egcekeni agxeke okwenziwa ngu-Israyeli noma ilezi zatho zakhe, bamkhuthaze u-Israyeli bamfake ekhoneni ukuthi kube lokulungiswa okukhona phakathi kwamazwe la axabanayo. Yikho okungasinika ithemba lokuthi kungaba lesi sombuluko esihle kakhulu. Kodwa isivumelwano esokhuluma ngaso yinhlansi lomthonselanyana ukuthi hayi ithemba likhona sibili.
Lo ngumnumzana Mthulisi Hanana olandela ezombusazwe njalo eyisikhulumeli sebandla lezaphu. Kulandela isinqumo sedale esibika ukuthi umnumzana Sengezo Chabangu lelungelo lokuvimba amalunga e-TCC axotshiswa edale lephalamende ukuba engangeni kukhetho lwama-by-elections, kulabanye abathi umnumzana Chamisa nguye owadala ukuxokozela kubandla leli, kukanti kulabanye abathatha icele lake. Ake sizwe umnumzana Fortune Mlalazi owebandla le-TCC exoxa lomnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi kwezombusazwe.
Sihlutshwa ukuthi asilabo ukhokheli othi ku opposition kanye la ku ruling party lokho esikubona namhlanje kokungafanana kwenzakale into okufanele bana yavikelwa so kuswelakala abathungameli abale foresight however kulaloko kuthiwa i-subversion of the will of the people kwese sikubona nama-political matters asejikelwe emakhothi kusazakala ukuthi leyiza by outcome ethile ezabenefita political individuals or political parties which is very unfortunate
babangwenyu yamuzwa lapho uyakhuluma umlalazi phosela kuba
ngiyatshena la ngodaba lama-leaders ngoba phela i-ZANU-PF ubugebenga lobudlwabudlwamu buhambelana lokungazi i-democracy njengoba thisa ukusubject i-democracy ngibona ngathi mina loba ngaye kuthiwa kulomongameli nabathungameli abeqiniso ku-opposition nxa bezele befuna ukusebenzisa idale ukuthi bazuze izinqumo zalama-opposition zabo bayakwenza so kutshengisela nje ukuthi khona lapha vele sesegangeni siyijangu akula muntu oyiqembu elibusayo ozimiseleyo ukulandela isisekelo sombuso so kukhanya umuntu yazenzela akufunayo la majaji labo bakhanya mpele sebesokukhanga lolu hlangothi lokho lapho abelame khona kungaphi ngibona ngathi mina sokuzitshengisela vele ukuthi hhayi i-democracy vele lapha ezimbabwe kayisekho
ye lapho-ke mlalazi okunye okukhulumileyo siyamuzungwenya uthe kungana kula bakhokheli aboqodo lapho uthoke ukuthi umnumzana uChamisa kungazani ukuyatshelela yini kunokho ukuthi abuse iqembu lakhe usithinda
ubaba uNgwenya siyavumelana simile ukuthi into xa i-democracy ayisekho eZimbabwe and lo muntu oyi-amatha kupolitics yaseZimbabwe uyakwazi lokho ukuthi lokho akusekho njalo le nkundla ezomthetho ziyasetshenziswa ku-politics ukuthi zilethe ama-judgment athile uma ngithi mina uhlupho lwethu lu-involva i-leadership yikuthi uba kungwenya enje uma ungambuza kakuhle kule zinto abengazenza ngcono or abekade ngeke azenze alibane bethungamela ngikho ngifithi abathungameli bethu labo uma be-accepta i-criticism from us yikuthi bekufanele benze ngcono ngoba linto eyenzakala namhlanje kayiqali simbonile uMonzora bekufanele sazi angithi bathi ngesikhiwa once bitten twice shy vele uhle wazi uzakhumbula dube lawe ngwenya ukuthi sikhula umntwana wayesekelwa abamba ilahle ukuze azi ukubana liyatshisa akusalokho ngasoze avali bamba so lathi ilahle fanibanjiswa uMonzora sasesirelaxa sesiza la nanku sokuvuka othaba sasa kuzavuka bani ngoba isilwane esiyi-ZANU-PF siyasazi la maqhinga abo lobuthakathi babo siyabazi
kodwa-ke babangwenya khonapho-ke nxa sikhuluma-ke ubona ngazane uChamisa uphandliwe yini lapha kwezombusazo kuhamba njani
kungenzakala phela anti thina siyazi i-opposition besebenza ukuhle bebambeni kodwa ungazikhangelithise ukhetho lungakaqalisi vele kwathi okulenyinkenke iyayivela ikhona kuthiwa khona hhayi kwakuChamisa sezenza umuntu oyinduna oyenza konke eyedwa ungazilalele bekhuluma obithi obabuncube labane-esadvesi bajele uyenza ukuthi kungathi akula lizwi elibambanisa abantu akula muntu ophethe njengokuthiwa umlalazi ukuthi nxa kwakuyini ngangizadinga ezindlela zokuthi ngoba vele nxa sokuthe khona i-ZANU-PF silamandla okungena eqembini leli ilidilize kwakungafanelanga ukuthi yena owachamisa ahle athina ngesikhathi sokhetho okwakhathesi akula nto ezakendakala vele sizathina kuzakhala intonga kukhala isicathulo sami lo nyaka abantu babecabanga ingcino ukuthi kulekuisitedeni ezasetshenziswa so kuqakathekile ukuthi laye azikhangelise sebona ukuthi hhayi lesi isikhathi sokufunda alisethela idafa bhele isikhathi sokuthi afunde abona ukuthi asebenzelane lo muntu wonke ukwenzela ukuthi kungakhuli ukukhula ethile ubona khathela
ye khonapho-ke mlalazi kwenje ngazani lapha uthi uChamisa kumele azinuke amakhwapha ngoba lokhu yikhonkane kuyahlupha lawo ngani uyakhonapho-ke
lelo liqiniso ngilasebenzisa ibala lesishona ngazi umele liyalazi abalaleli bayalazi kuthiwa yibumbimbindoga ungavele uyenze leyo nto awuyindawo ungafuna ukuhamba wedwa okufanele kwenzakale ngalesi sikhathi ukuthi kufanele sizibuthe njengabantu sisebenze ndawonye sibe yimbumba that way sizanqoba.
Yebo, selokugcina baba Ngwenya.
Isimila sesihambile madoda. Singakhali ngesimila sesihambile. Esinye sizabuya. Nxa sesiphize isimila, hathi kahlale silungiselele yenzele ukuthi kwazakale ukuthi nxa kungangena inyoka endlini, ingakhandwa kanjani.
Lapha lizo mnumzana Rejoice Ngwenya exoxa endawonye loFortune Mlalazi bexoxa loGibbs Dube oweStudio 7. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguTabo Kancube ngisithi lilale.